Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhla ka 14 kuNcwabakazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Umanyano we United Nations Human Rights uthi kumele kukhululwe bonke ababotshiweyo ngohulumende kamongameli Mnangagwa.
I-activism yonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo.
Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano we-SADC Summit ngomgqibelo, lapho eliZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcinisihlalo walumanyano. Amapholisa kweleBotswana asebopha abantu bokuza abaningi abangena bengalamaphepha aqondileyo akuhlala kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhlangothi lomanyane wamazwe omhlaba olukhangelane lamalungelo kazulu olwe United Nations Human Rights luthi eleZimbabwe kumele likhulule abaphikisayo labalwela amalungelo oluntu ababotshwe ngesikhathi ilizwe lilungiselela umhlangano we-SADC Summit ozaqhutshwa ngomgqibelo besetheswa umlando wokwephula umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act. Kumbiko walo owethulwe lamhla uhlangothi lolu luthe lukhathazekile ngokubotshwa ukuhlukuluzwa lokwethuselwa kwabalwela amalungelo oluntu labaphikisayo. Ezinye inhlanganiso ezigoqela i-Amnesty International lazo zikhuphe imbiko zisola kakhulu okwenzakala eZimbabwe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi inhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights isithi isiphanyeke enkantolo ye-High Court isicelo sokuthi abeZimbabwe Prisons and Correctional Services bavumele unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi ARTUZ umnumzana Robson Cherry ayihlolwa ngodokotela. Kubikwa kwatshaywa kabuhlungu ngabacatshangelwa ukuba ngamapholisa ensitha kulandela ukubotshwa kwakhe eHarare. Emaswingo amagqwetha la athi asekhweze njalo idalele High Court isicelo sokuthi isethekeli esivela eSzech Republic umnumzana Lukas Slavik akhululwe ngesibambiso sebail. Wetheswa umlando wokwethula umbiko okuthiwa yayingamanga. Ukuhlaziya lolu daba uThabo Khancube weStudio 7 uxoxa lolwela amalungelo ezisebenze kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Ambrose Sibindi.
Zimbabwean government ilokuganga sikubona ikwenze ebantwini. Ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo. Lokuthi kuthiwa kuyabuyisadings sokuthi abantu avalayo bona ale behamba abantu bebona ale begrupa bexoxa. Akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la amandla zesadings njalo isadings ayiqalisi ukubuya eZimbabwe. So khona ukuthi uhulumende abesesitheni abantu bafuna ukutshengisela. Useqalisa ukuba nako kube kubotshwa abantu mahlayana, kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi. Njalo ungananzelela kulala undodo olinyaziwayo lapho ozama ukundokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo abantu abona amadokotela. Khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu langayesejele kumbe ubotshiwe kufanele aye kondokotela ngaye ngogulayo. So lindaba eyenziwayo uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo. Li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe. So sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo kumbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba icetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hatshi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke. Kodwa kubuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sesigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu nale.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ugu gila imikuwa nga kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi okumele kunanzelelwe ukuthi khona okukhulunywayo akula ubufakazi obubambe kwakathesi ngoba besizithole isikhathi ukuthi abantu bafuna ukutshengisela 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 kodwa kaseaba kunani betshengisele. Engxenye sithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unandi abantu baza kwenza khonaoku sokusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangela cala kodwa-ke futhi sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hhayi lawo nxa ungatawuphathekanga kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesimpini nxa lihluphana ngikhale hambe lithatha umalume ngubo andazolama so engxenye abantu labo babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile lathi-ke sibatshengisele ukuthi hayi kulohlupho olunje ingxenye nje abantu bemzini la bangabozoxakula angibona kule nto embi ebingenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqela uhulumente.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibenti olwela ilungelo lezisebenzi ekunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ubexoxa ecingweni ekwabulawayo Lethabo Kancube weStudio 7. Siphinde saxoxa lo mnumzana Kutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla leZANU-PF eForever Associates Zimbabwe.
Zimbabwean government ilokugange sikubona ikwenze ebantwini ngoba okokuqala abantu balamalungelo abo lokuthi kuthiwa kuyabuya isadings okuthiwa abantu avalanga bonakale behamba abantu bebonakale begrupa bexoxa akusebenzeli ngoba thina singabe eZimbabwe la malidlazi esadings njalo isadi kayiqalisi ukuba eZimbabwe so khona ukuthi uhulumende abesesitheni abantu bafuna ukutshengisela useqalisa ukuba na kube kubotshwa abantu mahlayana kubotshwa abantu mahlayana sibona ngathi into embi njalo ungananzelela kulala undoda olinyaziwayo lapho ozama ukuntokotela bathizwa kuthiwa uhulumende uyala bamvayele njalo bantu bona amadokotela khonokho yikwephula amalungelo omuntu ngoba umuntu la ngayesejele kumbe ubotshiwe kufanele aye bona udokotela ngaye ngogulayo so lindaba eyenziwa uhulumende weZimbabwe sibona ngathi hayi asiyo into enhle.
I-United Nations Human Rights lezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu sezikhuthaza ukukhululwa kwabo li obona njani imibiko le?
Besibona ngathi kuqondile ngoba phela singakhohlwa ukuthi i-United Nations ikhangela ukuthi umhlaba wonke i-protect ama-human rights abantu amalungelo abantu ahlonitshwe so sibona ngathi nxa bethatha leso sinqumo mbe leso stance ku-right ukuthi silethemba ukuthi iZimbabwe izakulalela khona kuyikwenza njengoba ikho icetshiswa ngoba labana bakhangele ukuthi abantu baphatheke kuhle hathi eZimbabwe kuphela but umhlaba wonke kodwa kuhle ukuthi neZimbabwe sikhathi sesigijima phambili ngokuhlukumeza abantu kuyinto ebuhlungu njalo eyangisayo kakhulu.
Kodwa uhulumende yena uthi abantu ababotshiweyo ngabephula umthetho njalo esithi abaphikisayo kanye labalwela amalungelo oluntu bejayele ukukwenza lokhu ukuqala ke ukugila imikhuba nxa kukhangelelwe imihlangano emikhulu eZimbabwe.
Kwesinye isikhathi okumele kunanzelelwe ukuthi khona okukhulunywayo akula ubufakazi obubambe kwakathesi ngoba besizithole isikhathi ukuthiwa abantu bafuna ukutshengisela 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 kodwa kaseaba kunani betshengisele. Engxenye sithi thina kwesikhathi uhulumende ingozi ekhona yokuthi unandi abantu baza kwenza khonaoku sokusenza kuhlukunyezela abantu engxenye abangela cala kodwa-ke futhi sesibuyela kumalungelo abantu ngakho ayikhosi yeZimbabwe iyavuma nje ukuthi hhayi lawo nxa ungatawuphathekanga kuhle utshengisele ngoba ungakhohlwa ukuthi lesintwini nxa lihluphana ngikhale hambe lithatha umalume ngubo andazolama so engxenye abantu labo babone ukuthi nanti ithuba lokuthi isade njengoba ibuyile lathi-ke sibatshengisele ukuthi hayi kulohlupho olunje ingxenye nje abantu bemzini la bangabozoxakula angibona kule nto embi into embi ebingenzala ukuthi ngakumbe kuthiwa ngabantu abafuna ukugenqela uhulumende.
Lo mnumzana Kutakwashe Munsaka, umkhokheli wenhlanganiso elobudlelwano lebandla leZANU PF AFAS, besecingweni loThabo Kancube weStudio 7. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni yamalungiselelo omhlangano weSADC Summit ngomgqibelo lapho eZimbabwe elizathatha isikhundla sokuba ngumgcini sihlalo walomanyano. Lokhu kuphume emhlanganweni wabaphathi ntambo bakahulumende owe-cabinet lapho kugcizelelwe ukuthi amanye amalungiselelo la aqoqela ukulungiswa kwezakhiwo, imigwaqo, inhlelo zamanzi, ezempilakahle lezokuxhumana ebulenjini. Imihlangano eyandulela umhlangano we-summit ngomgqibelo layo iyaqhubeka njengenjayelo. Ele-South Africa libikwa lisithi alilamandla okwenqabela eleZimbabwe ukuthi liqhubele umhlangano njengalokho okuchiwo libandla le-Democratic Alliance kulelo lizwe lisithi kwephulwa ilungelo loluntu okugcizelelwa ngabanye. Kodwa umnumzana Angriston Sibanda, ingcwethi ecubunda izombusazwe njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, uthi ngempela bakhona abafuna ukungcolisa isimo selizwe kulungiselelwa lumhlangano.
kuqhakathekile ukuthi sizwisise ukuthi iSADC yona yathi ifonywa ngama frontline states ngo 1980 yayijongene ukuthi amazwi angase zansi kweAfrica ancedisane ekulwiseni lomncubuso wocindezelo owamabhunu. So akumangalisi nxa inhlangano njengabo DA beSouth Africa besiza ubuhlungu ukuthi eZimbabwe iya hosta iSADC summit, ngoba bona vele kabafuni kube njalo, ngoba basafuna ukuthi kuqhubeke kulombuso wabacindezeli owabamhlophe. Mphinde ngikhulumeke ngabanye bethu abafo wethu abathi bayahlukuluzwa kulokuhlukuluzwa kwelulungelo lomuntu. Singakhohlwa phela ukuthi bakhona abafaka imali entweni le ethiwa i-activism. I-activism lokhe yayonela ukuthiwa sokulamadona ababhadala abantu ukuthi babe ngama-activists. Sokuhlupha ngoba abantu bathi bangajomba baqalise ukwenza izikitshi zabo. Mhlawumbe kwase sikhathi bakwenze sibili baqale amapholisa. Amapholisa athi angababopha bebe sebekhala ukuthi bona babotshiwe. Ngiyakwazi basebenzisa ama-strategy atholakala egwalweni olwabhalwa ngu-Jean Sharp, olunye balwazi bona ukuthiwa how to bring down a dictator. Babe bezama ukuthi bangcolise ibizo lombuso okhona kathesi ukwenzela ukuthi kukhanye kulobudlwangudlwangu. Kodwa inengi labo bakwenza ngoba kulenzuzo, kulama donors abafaka imali, futhi kungathiwa u-human right defender elodumo eyaziwayo usuphiwa izicoco.
Kodwa ungathini ngalabo abathi bayabotshwa amahlayana, njengoba sibona ukuthi kuvalelwe abantu abaningi entolongwe abamabandla ezombusazwe labanye abalwela ilungelo loluntu?
Thina esikobulawayo emalokishini akula muntu esimbone esukelwa ngamapholisa engonanga lutho bembopha. Akula muntu esimbone esukelwa ngamasotsha engonanga lutho bembopha. Laba abalendaba zabo ababanjiweyo yindaba singayekeli amadale omthetho acubungulise, sibe kwakucace ukuthi kahle kahle babotshelweni bebonene. Nxa kuyikuthi kule balecala bazabugwetshwa, nxa bengelacala bazaphuma. Yindaba sigijimela ukuthi sigijimele ekugcineni ukuthi besekuthiwa ngenxa yokuthi kuleyo kwenzakala lokhu iSADC summit amelanga yenziwa eZimbabwe. Akukaze kwenzeke iSADC summit yenziwa noma siyafuna thina noma kasifuni, ngoba ivele iyatshintshanwa next year iya kwelinye lokuba ngumgcini sihlalo kuyatshintshwana kuvele kunjalo. So asikhohlweni ngokuthi singathi guqula ulutho, iSADC summit izaqhubeka yenza resolution ewenzayo next year ihambe kwelinye ilizwe iqhubeke kanjalo. Thina sebe silokhu sigiqika phansi sidinga iattention, sidinga le mali ngento yakhona.
Lo ngumnumzana Angiston Sivanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo ngumqondisi wenhlanganiso ye-Green Africa Technologies, obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Intatheli izindaba eyaziwa kakhulu ngokwethula indaba zemidlalo uSimba Rushwaya kasekho. URushwaya owazalelwa esigabeni seBeshen Half Bridge wasebenza kumaphephandaba ambalwa agoqela owenkampani Associated Newspapers of Zimbabwe, Alpha Media, Zimbabwe Mirror, Gauteng Guardian, Le Manica Post. Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba yeZimbabwe Union of Journalists, umnumzana Perfect Team Swati Hlongwane, uthi ilizwe lilahlekelwe intatheli izindaba ekhaliphileyo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umnumzana Thomas Kwayelo owayekhokhela abanye abahlamuki abeLord Resistance Army kwele Uganda usetholakele elamacala edlula amachumi amane i-44 agoqela ukudlwengu labo esifazana, ukuthumba abantu, ukubulala abangelamacala, ubusela lokunye. UKwayelo uyawaphika amacala la esithi wayephansi komkhokheli wakhe uJoseph Kony owanyamalala ehlathini kwele Uganda. Umnumzana Vacheslav Gledov, usibalukhulu wesabelo sabeGorod kwele Russia, uthi abantu kabasavunyelwa ukuhamba-hamba lokwenza abakufunayo kulandela ukuhlaselwa libutho lakwele Ukraine eselihluthunele izigaba ezedlula amachumi ayisikhombisa i-74. Uthi isimo sokuphuthumayo lesi ese-state of emergency sisesabelweni sonke, ngoba babhekane lesitha esihlasela ngamandla Lokhu kubikwa ngabezindaba abe Reuters. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ise Washington. Wezi phathelane leMelika, eleMelika lithele Iran lilakho ukuphindisela yiloba nini phezu kokubulawa komkhokheli weqembu leHezbollah ngile Israel osokudale ukuthi uhulumende weMelika ithumele imkhumbi yakhe yempi emhlubulweni weMiddle East ukuyafikela ele Israel. Ngomvulo omongameli weMelika umnumzana Joe Biden ukhulumisane labosowabo bamazwe abalisa ele Britain, France, Germany lele Italy ngalolu daba. Ele Iran izololo lenqabile ukwamukela inkuthazo yamazwe angentshonalanga egoqela ele Melika lele Britain eyokuthi lingahlaseli ele Israel ngoba lokho kungaphehla impi ezaphatha amazwe amaningi. Kunyanga ezisanda kwedlula ele Iran like lahlasela njalo ele Israel liphindisela phezu kwezinye izehlakalo ezehlukileyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxela olandela izombusazo umnumzana Tim Moringai.
I-region yona le esithi Middle East singakhangela thina esikhonzayo oyesihambe emacaweni. I-Israel le-Iran they are cousins, so ukulwa kwabo vela kupheli. But kungaba le revenge siyakwazi ukuthi i-Hezbollah lamanye amaqembu ahlasela i-Israel, those that are all over that region, lawo ngantu abazangenela abasponsor yiyo yona i-Iran. Siyakwazi ukuthi balama outfit ama militia maningi, so khonapho bazajika labo izikhali nganto ama rockets lapha nanti bake bakwenza. Iran is capable of revenging and bona sebele nuclear capability, so revenge yabuya and siyakwazi ukuthi bayenza izinto eziningi njengama suicide bombs lama rockets lani, but sizabona kathesa ukuthi bazajika yini ama missile.
Kungaqhamuka impi egcweleyo phakathi kwe-Iran le-Israel, iMelika singabona ingenela layo ngokugcweleyo yini isekela i-Israel?
Esikubona kathesi ngantwa sokuchuchisa, ngantwa sokusiya khona ngale duzane ukuthi i-America njoba ithumeze isikhali in the Middle East, lakho kuzaba support for the Israeli government. Vele kungaqhamuka impi between any nation against Israel. I-America is the guarantor labo bilitene bayasebengenela. So ukuhamba kwababa kuyenzileyo lokho is just a sign and forceful sign ukuthi bazangenela yona leyo ndaba.
Akhona yini amazwe esingabona lawo engenela ekucelele Iran?
Amanye amazwe angathiwa they are aligned le Iran, ngathiwa ngamasuni faith bayangenela. Ama Shiite la masuni is a differentiation countries akhona ngale. Qatar labo South Arabia lani le Jordan. So Qatar labo Jordan ngathiwa bale faith e different, and then labo ba Israel labo Palestine lokunyonga ama countries okhona ngapho. Iraq layo ngathiwa bale faith efana nale Iran. So bayasebencedisana ngoba impi zabo babelieve ukuthi babelwele uNkulunkulu. So khonapho ngantu abazangenela just to help the brotherhood. Amazwe anjengabo Egypt lamanye ama-Arab countries, they are always trying to help and mediate, but kusukisela kudala that place has been going on. It's a continuous war situation. Labo Lebanon lani. So yeah, iLebanon layo bake bayijikela isikhali Israel some weeks ago, so labo bayasexegana ukuthi bahambe bayachaya Israel. So yeah, it has the potential to engulf yonke region yonale. And then siyabona iRussia naye uPutin wayekhona ngale Iran, hayi kuyabungasamanga kahle. So yeah, kule potential to be a third world war khonapha mangu khangela.
Lo ngumnumzana Tim Moringai olandela izombusazwe obexoxalo uNtungameli Nkomo Studio 7 ese-Ohio khonapha eMelika. Kweziphathelane labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, amapholisa kwele Botswana asebopha abantu bokuza abagoqela abadabuka Kuna iZimbabwe abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe. Kulabanye njalo abakuzase baxotshwa ngamapolisa endaweni eziningi ezokuthengisela impahla ishiyeneyo. Lokhu kuza ngesikhathele Botswana likhala ngokuthi abangena elizweni ngokungekho emthethweni badala amacala esabekayo. Intatheli izindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone khona khonale kwele Botswana.
Amapolisa kwele Botswana kugwalo olukhitshokwena leviki atshelwe ukuthi ahlasele ngokudinga bokuza abangena elizweni ongekho emthethweni. Amapolisa athi udaba lobangena elizweni ongekho emthethweni seluhluphe kakhulu enzikini yelizwe iCentral District egoqela amadolobha afana leMahalapa, Phalaphe kanye leSerowe. IBotswana ithi iyakhathazeka ukuthi abangena elizweni ongekho emthethweni badala amacala ahlasimulisa umzimba ofana lokubulala basuke lapho bangene phansi njengomswenya. Ophathisa beZimbabwe ukuthola amaphepha ohlalo okusebenza kwele Botswana umnumzana Mthokozisi Mpofu uthi kulezi nsuku kunzima ngoba umthetho sebeqinise ukubopha abaselizweni okungekho emthethweni.
Hayi bakwethu, eqinisweni ukuphila kwele Botswana sokunzima. Sila ama-rates akhona sebuye ubuthumuthumu, and sokusenza abantu bakithi baphile kabuhlungu abeZimbabwe, especially abangela maphepha. Sokusithi bonabo abala maphepha labo, iningi labantu bala maphepha ukuthi basebenze emafamu while isibe ngasebenzi khona emafamu.
Uthi lokho kubuhlungu ukuthi abantu bethathelwe amaphepha ukusebenza uma betholakele bengasebenzi endaweni okumele basebenze khona.
Kuba lukhuni kakhulu, imagine ukuthi uyabuluze imali ezifika masipala lezi ama-consultant ama-permits ngama-5,000 pula ukhuphe imali engakwenza i-permit uphinde uyayithathelwa ngoba akawusebenzi khona efamu. Ngakho mina ngombono wami nyalo isukuthi mhlawumbe lo bukhulumende uthi angakuthola usebenza endaweni engayisiyo ubhethe i-permit yakwelinye ikhampani, mhlawumbe ukuthi uyefinda something, ucharge something than ukuthi uyathathelwa i-permit.
Uqhubeke esithi incwadi zama-work permits akuselula ukuthi ziphume, kusele kungcono kunhlangothi ezifana lokusebenza emaplazini, abongikazi, lamadokotela kanye labatshayeli bamaloli, kodwa kudingwa abalolwazi olujulileyo njalo asebele iminyaka eminingi emsebenzini. Emzini weMhodizani wona oyingxenye yesigodlo seHaborone sekusungulwe umkhankaso wokukhipha bokuza okuthiwa bathathela izalwane zeZimbabwe ibhizimusi lokuthengisa emgwaqweni. Okumkhankaso lo njalo ulungiselela ukungena kukhetho lwamalunga edala leParliament. Umnumzana Stiro Khoroba uthi kuyamthabisa ukuthi amapholisa asesungule ukususa abokuza abathengisa emgwaqweni.
We are standing up for the people, but we also want the foreigners, especially the Zimbabweans, to understand that.
Simele abantu kodwa sithi ikakhulu wabeZimbabwe asilwilani, kodwa sithi noma sizwisisa isimo senu ekhaya, dingani ezinye indawo ezingasoke zenze lixabane labeBotswana.
Esinye isizalwane seMohotsane unkosazana Irene Sitshwayelo utshele iStudio 7 uthi kabahlaliseki ngokuthi kumele belwele indawo labo kuza iningi lingabe eZimbabwe.
Mapodisi a dira sente go ya go ntsha batho ba rikisetsa mo mekgwatheng.
Ba yenze kuhle abomthetho uma sebeqalile ukukhipha abokuza abathengisa ezitaladeni. Kade sikukhalela lokhu, lathi sizama ukuziphilisa.
Osesigodlweni somelele eZimbabwe kwele Botswana umnumzana Witness Ngwenya uthi ofisi yabo ikhuthaza abakuleli ukuthi babuthathe amaphepha abapha ilungelo lokuba seBotswana okusemthethweni. Amadlelo awasekho luhlaza okangako abeZimbabwe ababalekela isimo esinzima somnotho besiyadinga uziphilisa kakhulu emazweni afana leSouth Africa kanye leBotswana. Lokhu kuza ngesikhathi amazwe eqinisa imithetho evikela izalwane zazo uthi zingatholi sezincintisana labo kuza kumathuba emsebenzi eGNAO. Inombolo ezikhitshwa iofisi kahulumende S36 Botswana itshengisa ukuthi inani labeZimbabwe lamaphepha okusebenza kwele Botswana selehla kakhulu lisuka kunkulungwane ezilitshumi i-10,000 ngomnyaka ka-2012 lafika phose inkulungwane ezimbili i-2,000. Ngumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSaburon kwele Botswana.
Selokho sekudaba lwabeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Lamhla sixoxa lonkosazana Queen Sowa oyinkampani ye-Rugare Hlalani Kuhle Medical osevule isibhedlela kobulawayo. Unkosazana Sowa uxoxa lo Cape Town Studio 7 ngendlelo zakhe.
Okwakhathesi sile special ese-renal unit ukugezisa inzinso. So ungasayina i-contract lathi sivumelane. Okokuqala, effective treatment imahara. Eyesibili, uyabuya abhatala half price. And then kweyesithathu yikho lapho uyabhatala khona i-full price. Njalo sesilo dokotela ose-based eRugare owethu udokotela.
Yes, ngathi kubiza malini khonoko okhuluma ngakho abantu babuza.
Okay, i-session ye-renal now is $145 per session.
Ye umuntu uyabenziwani khona
bayabemgezi isizizo bakufaka emthineni uqalise ugesi izinzo zakho ngoba ma uyi-renal patient vele izinzo ziyabe zingasasebenzi kuhle so umthina lwana ngokuthi uncedise ukuthi kukline izinzo zakho
mhm kulolunye njalo uhlelo olukhona izokuthiwa ke uyaqhuba njalo kusithelefoni
yes lo hlelo okubizwa kuthiwa yi-home-based care lapho esikhangela khona kumbe ungogo kumbe ngikhulu kumbe ngumntwana kumbe isihloko endlini siyabe sibancedisa whether umuntu wakhona uphathekile kumbe lifuna ukuthi siyehlala la endlini simncedise into ezinjengokuwatsha uku-ayina ukupheka siyebhadala amabhili siyakwenza kumbe umuntu ophathekileyo liyabe funa ukuthi simncedise ukuthi ageze anathe amaphilisi abetshintshwa embhedeni simuwatshela njalo siyakwenza khonokho
kubiza malini khonokho ke nkosazana so
kusukuqalisela from $10 ngelanga
kusiyafika ngaphi
so kusiya ngokuthi umuntu uphatheke okunganani
ye jula sibili khona
so kusiya ngokuthi kulabanye engxenye ababelesifo secancer so kusiya ngokuthi ufuna umongikazi oyedwa kumbe kufuna ababili kumbe kufuna abathathu so kuyabe kufuna ukuthi sihambe siyexoxisana laye singaxoxisana laye yikho ke sesibakwazi khona ukuthi izimali zakhona yimalini kodwa kusukisela ku-$10 kusiyafika ku-$30 ngelanga
ye abantu bakuxhuma njani nxa befisa ukuthi
siyatholakala ku-website nxa befuna ukuthi behambe ku-website yethu kumbe ma befuna ukuthi besitshayele ucingo iinumber zethu ngu-078-135-4416 ndizaphinda njalo 078-135-4416 yi-mobile nxa befuna ukufona kanye esibhedlela between 8 and 5 iinumber zangikhona ngu-00263-29-22-60571 ndizaphinda njalo 00263-29-22-60571 la kufacebook lingasithumezela imeseji siyahle siphendule khonapho khonapho sikhona la ku-instagram sikhona la ku-tiktok so bengasithumela ama-meseji khonapho siyahle sibaphendule la kuwhatsapp njalo sikhona inumber yona le engiyiphe yona ikhona kuwhatsapp
lowo ke ngonkosazana Queen Sowa umqondisi werugare hlalani kuhle hlalani medical obexoxa lo Gibbs Dube we studio 7
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
amshweshwe
lamlela nampa bafube mbula
lalelani uhlelo lwezemaphandleni maviki wonke ngomgqibelo kumsakazo we studio 7 lilami uNokuthaba Dlamini lo Albert Ncube Studio 7 selethulela indaba ezimqotho zeZimbabwe leza kwamanye amazwe. Studio 7 ngeyakho. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Bu live talk lamhla kuhlelo lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe sixoxa ngokubothwa mahlayana kwabaphikisayo kanye labalwela ilungelo loluntu elizweni ngesikhathi kulungiselelwa umhlangano weSADC Summit. Singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhlangothi lwenhlanganiso yamazwe omhlaba ele United Nations Human Rights luthi kumele kukhululwe bonke ababotshwe nguhulumende kamongameli Mnangagwa. Uhulumende lamhla uthe asesemaphethelweni ke amalungiselelo omhlangano weSADC. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.